Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxana nonkosikazi Cora Ndebele yena oqhuba umthakaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter campaign. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Ngiyisizala anelomhlali wedolobha lakoBulawayo. Ngiqale lo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana uBulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiste ama-constituencies zakhe, ngoba abantu abaregistered aba-appear on the voters roll bebaluthwana kakhulu. Nothi kuphela uBulawayo yedwa, kodwa iMathebelele ndiyonke jikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukisela kwintsha encane, ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayirejista. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota. Lokho bevota lani lavota badala kudala, kodwa kulanje. Yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign, Be a Registered Voter campaign, to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakoBulawayo, ongumhlali wakoBulawayo, ongumhlali weMathebeleleni yonke jikelele, ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister, appear on the voters roll, ngoba iMathebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies ayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregistered.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngasikhangelisa ikhampeni le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi, ama-civic organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezitshiyene, kodwa sile abantu baphakamile yebo kanti, kodwa utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasengibona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civic organizations, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama ngiyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe, umntwana wonke ole 18 years akayirejista. Umkakho mama nxa engekho registered akayirejista. Izisebenzi esihlala lasezindlini nabasinesa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayirejista. Izihlobo, abangane ababe registered, umama angavetshela omnye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeni leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kuyasekulusintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini, kukanti abantu bawamukela njani?
Umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohloni, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-anticipy. Sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uqhubeka kabani, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo, esiqale nje umkhankaso lo sizosho abomama abancedisayo. Engikhangelele ukubana bazangincedisa, abakhanya befuna ukuphakamela kabani lo mkhankaso. Omama be-Freedom Alliance, they are willing to join this campaign, siwuphakamele siwufuqe kabani.
No, nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-Be a Registered Voter campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.